Isimo se-cerebral palsy yisimo esibangelwa ukuphazamiseka kobuchopho umntwana ezalwa. Ekukhuleni kwakhe uyabe esefuna ukunakekelwa ngendlela ehlukileyo lokondliwa kwabanye abantwana. Unkosikazi Tracy Mabhiza okhokhela inhlanganiso yabantwana abaphila nalesi simo uthi ngezikhathi eziningi sigcina sibangela ubungezwani emulini.
Abaningi obaba bayabalela kodwa sesikutholile akathethi ukuthi omama ikakhulu yibo futhi sebebaleka udlula ubaba. Ngobunye ubunzima obusobukhona phakathi kwezimuli.
Uthi lokhu kuthiya umama osalayo ebhekana lobunzima obukhulu ngoba umntwana olalesi simo edinga usizo zikhathi zonke, ukunakekelwa emini lobusuku ngezinye izikhathi engayisiye yedwa emzini, kanti edinga ukudla okuthile okufana lochago, iminse lokunjalo, ngoba engenelisi ukuhlafuna amakhabishi lama-chunks asejwayelekile, njalo edinga imithi ethile okunzima ukuba abantu bakufinyelele ngenxa yobuyanga osobubhakile elizweni, kugcine kubangela ukuchitheka kwemitshato emizini ethiyeneyo. Uqhubeka ethi uhulumende ngaphansi kogatsha lwabakhubazekileyo ubikwa ephathisa, kodwa lolu sizo lubikwa lungenele.
La khathesi sibona ilizwe liyazama sibili sikuthiwa kulama cash transfers abakhona, kodwa akwanelisi ukuthi bafinyelele ebantwini bonke. Inamba esilayo abazali bakhona sesike zabuza ukuthi asebeyitholile imali ngobani. Abalutshwani kakhulu.
Ngokwanda kwabantu abadinga ukuphathiswa ngendlela ezithiyeneyo, kugcinaso kusinda inhlanganiso ezizimeleyo ezivame ukuphathisa abaswelayo lababhekane lobunzima empilweni zabo. Igqwetha elilwe lamalungelo abakhubazekileyo umnumzana Abraham Mateta uthi isikhathi sesiside lolu daba ludinga ukulungisiswa, ngakho ke sokudingakala ukuthi kudingwa amacebo nendlela ezingcono zokuphathisa, ngoba uhulumende ehlala ekhala ngoduko lokusilela kwemali.
Yebo, iconstitution itsho njalo ukuthi kumele kukhangelwe ama-resources, kodwa akutsho ke ukuthi lingakhangela ama-resources libe selinika amalutshwane kwabantu abakhubazekileyo. Njengomphakathi ngibona ngani i-society yethu ama-private players lawo kumele aphathise, ngoba lezi izikhathi esiphila kizo zinzima kakhulu ngenxa yomkhuhlane we-COVID owayenza ukuthi amathuba abe malutshwane.
Udokotela Nomeni Matara omela inhlanganiso yabodokotela abalwela amalungelo oluntu uthi balwela ukuba kwengezelelwe imali kwezempilakahle kulandelwa isivumelwano sasoabuja esikhuthaza ukwabelwa kwesilinganiso sokulutshumi lanhlanu ekhulwini 15% sebhajethi yelizwe ukuba singene emsebenzini wezempilakahle.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi eqhubekele phambili esengezelela imali ayifakayo kwezempilakahle.
Oqhubeke ethi kube lenguquko kwezinye inhlangothi lapha nalaphaya eze ngokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19, ngoba sebebona lezibhedlela zemaphandleni sezitholiswa ingatsha zama-high dependency units lama-intensive care units. Isimo se-cerebral palsy sihlasela ubuqhopho, siphazamise umuntu kundlela ami ngayo lakundlela ahambisa ngayo izitho zomzimba. Inhlolisiso eyayenzwa ngomnyaka 1996 yaveza ukuba abazali abanakekela abantwana abalelesi simo bagcina bekhathazekile engqondweni bedinga ongabasiza kulo mthwalo. Lesi simo sibikwa sihlasela phose abantwana ababili kunkulungwane ngayinye emaphandleni eZimbabwe, kanti befika kwabedlula abathathu 3.3 kunkulungwane ngayinye kubantwana bonke abazalwa bephila emadolobheni kuleli, kanti emhlabeni wonke jikelele leli nani lifika kwabane kunkulungwane ngayinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumaPeter Ntambe.